Sika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtwaka zomuhle, hola mukela emweni ngenjabulo ngesonto mhlaka 20 kuzibandlela 2019. Ngontunga milinko mo. Enda benize tu la mtanje.
Isikhundla sakhe ubecabanga ukuthi si secure asikho secure into eyenzakalayo kulokudonselana okukhulu njalo ngesimo esikhona manje ukudonselana lokhu kusuke kwaba into enkulu kakhulu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ose Europe okwamanje uthi kasayi emhlanganweni we-World Economic Forum njalo sephenduka ekhaya ukuze zama ukulungisisa umumo wezenotho ongamanga kuhle.
Amapolisa e-law and order ebulawayo central bafikile emzini wami bengidinga bafica umama ogcine umzi wami.
Amasocha adubule omunye umtshayeli womtshova eHarare namuhla njalo amapolisa atshone edinga umgcinisihlalo webandla le-MDC unkosazana Thabita Khumalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ose Europe okwamanje uthi kasayi emhlanganweni we-World Economic Forum eDavos kwele Switzerland njalo uthi sephenduka ekhaya ukuze zama ukulungisisa umumo wezenotho ongamanga kuhle. Emazwini wethu lenkundleni yeTwitter kuhola elisanda kwedlula, uMnangagwa uthe umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube nguye osezamela emhlanganweni lo oqalango lwesibili. Uthe njalo ekuphendukeni kwakhe ekhaya injongo yakhe emqoka ngeyokuletha ukuthula eZimbabwe lokulungisisa ukufuthelana okukhona. UMnangagwa usuke elizweni ngeviki edluleyo esiya emazweni agoqela eRussia, eAzerbaijan lamanye njalo. Ubeza qiba uhambo lwakhe lolungo kuya kwele Switzerland. UMnangagwa ucotozwe ngabaningi besithi vele ubengamelanga asuke elizweni ngoba kunguye ochiye edunge umumo ngokukhweza intengo yamafutha ezimota. Sibuze incwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga ukuthi ukuphenduka kukaMnangagwa lokhu kuzasiza ngandlela bani.
Angikuboni kuloncedo ngoba vele ekuqaleni bekungamelanga ukuthi nga uhambile lapho aqale waya khona kubo Russia labo Belarus lapha ade siya khona. Siyazisoka ukuthi uvele uthiye ebase umlilo bekumele ukuthi nga uhle wahlala wazama ukuthi enze izenzo zonke angazisebenzisa ukuthi awubhule. Yena wawuthiye umemethe kumlilo lo wahamba. Suze wamemethe kwafika isibanga osukiso awusacitheki senkone sithi uzophenduka uzobhula. Isenzo sakhe lesiyamboni sinceda ulutho ngaphandle kokuthi singathi ngesilungu phecelezi yiko kuthiwa yi-self-saving attempt ngoba kuningi osokusenzakala. Siyazi ukuthi amakhungakhunga lawa akhona wekhulu so makhungakhunga nje akhulunywa nje eyize kukhona okukhona okwenzakalayo.
Ngamanye amazwi uthi kulokuzozama ukulungisisa umumo obhekane labantu osezama ukuzolwela isikhundla sakhe ekudonselaneni okukhona phakathi kwe-ZANU PF.
Yikho kanye okwenzakalayo Nkomo azozama ukukwenza. Isikhundla sakhe ubecabanga ukuthi si secure asikho secure into eyenzakalayo kulokudonselana okukhulu njalo ngesimo esikhona manje ukudonselana lokhu kusuke kwaba into enkulu kakhulu esisenza ukuthi lalabo abanye abangabakha kade ebathembile sebeqalile manje ukuhonona bekhulumela eceleni. Umthwango siyazi ukuthi ungomunye wabantu kade uMnangagwa bathembile but osehonona ngayo uMnangagwa ukuthi kakhitshwe. So uze nje ethiya umhlangano lo weDavos ukuzolwela isikhundla sakhe hayi ukuzobhula umlilo wokuhlupheka kwabantu ngoba abantu bavele behlube bekhahlamezwa usuke etheka abahlukumezwe kwenziwe khona okokwenzakalayo
batshayiwe balinyazwa babulawa abantu abaningi engekho ekuphendukeni kwakhe siza ebhekana lozulu weZimbabwe imbiko bani obona ewethula
okokuqala uza kuphika ukuthi yena nguye owanika imvumo yokuthi into enjengaleyo yokuhlukuluza abantu utsha abantu elimaza abantu ubebulawa abantu ngamasotsha nguye owakwenzayo uza kuphika lokhu
udokotela Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe kusenjalo amasotsha abikwa edubule omunye umtshayeli womtshova walimala kakubi eHarare namuhla. Kolunye uhlangothi omunye owesilisa obulawe ngamasotsha eMarondera ngeviki edluleyo umnumzana Solomon Nyaruwa ungcwatshiwe emzini wakhe eChimanimani namuhla. Amapolisa ona aqhubeke ehlukuluza uZulu encedisana lamasotsha endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Njalo ebopha lokudinga amalunga eMDC yagoqela unkosazana Thabita Khumalo. Sixoxele uMakhumalo ecatshile wachasisa ngokuza kwamapolisa ahlomileyo endlini yakhe kobulawayo emdinga lamuhla.
Amapolisa e-law and order ebulawayo central bafikile emzini wami bengidinga bafica umama ugcine umzwami bambuza ukuthi ngingabe ngingapi wabazisa ukuthi akalalwazi lokuthi ngingapi njalo bacela incingo zami ze cellphone wathi yena akazazi base bemcela ucingo lwami le landline wathi akakwazi base besuka bathe kusuka abe law and order kwabuya amapolisa awezetherapy behlomile labo bebuza leyo mbuzo wabalandulela ukuthi akakwazi ukuthi ngingaphi yena usemzini wami ukuthi akline njalo yena emzini wami akalandanga ukwazi ukuthi ngenzani ulande uzodinga imali yokuthi agcine imuli zakhe.
Uhulumende uthi amasotsha ahamba echaya abantu edubula abantu kaso masotsha akhe izigebengu ezitshontshe amayunifomu amasotsha lemibhobho lithini ngaleyo mbiko?
Kuyadida ingqondo ukuzwa umbiko njalo uvela kuhulumende ngoba umbuzo uqala ngokuthi sonke siyazi kuleli lizwe akulula ukuthi umuntu abe lombhobho onjenge-AK-47 njalo amasotsha uma iphuma emabharakini bale mbhobho yabo ehlala ku-amari so lawo masotsha okuthiwa batshontshe izigqoko zamasotsha batshontsha lo mbhobho bangene njani ku-amari ye-ami bathatha leyo mbhobho ngoba lo lalo ophuma ethunywa ukuthi ayedudu ayedubula abantu uyaloba phansi kuinombolo zombhobho yabethethe le mbumbulu azabe ezisebenzisa njengoba kunjalo sizwe isikhulumi uCharity Jaramba wamapolisa ebika lowo mbiko umbuzo omkhulu ngokuthi amapolisa ngumsebenzi wabo wokubopha laba bantu okwenze ukuthi bangambi bebabopha laba bantu yikuyini so thina lapho singena njani ukuthi kuntshontshiwe lawo mayunifomu amasotsha.
Unkosazana Thabita Khumalo ngomgcinisihlalo we-MDC. UMakhumalo uphinde wasola njalo amazwi esikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba awukuthi ukuhlukuluzwa okwenziwa abantu ngamasotsha lamapholisa yinzisa kuphela kukhulu okuzayo. Sixhume ilunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawule sambuza ukuthi uthini ngokuhlukuluzwa kwabantu konke lokhu okwenzakalayo.
angithi ukuthi abantu kumele behlukuluzwe kumbe njani, kodwa ke abantu labo bamele beziphathe. Ungakhangela into kade isenzakala amalanga la, kulabantu abasebethatha umthetho bewufake ezandleni zabo, besenza izinto ngendlela abathanda ngayo. Umthetho wasoze bayekele bonabo bantu. Njengokuthi ngithi mina, abantu labo kade betshisa impahla zabantu, betshisa izimota, besenza yonke into yokunjalo, bebulala, bengena bejikijela abavikela impahla ukuthi zingadilizwe, bebajikijela ngamatshe, hayi, umthetho kumele ufinyelele kibo ngendlela zonke. Nxa kukuthi banjani, kumele bafinyelele kibo umthetho, bawufinyelele bathola lawa bantu bajeziswe ngendlela eqondileyo. Yiko engikubonayo kuphela kukhona. Kodwa kathesi abantu bazabe bekhala abanye besithi, but singakhangela umonakalo owenzakeleyo ubusenziwa ngani ngabantu, yibo bona abantu. Xa sebelandelelwa futhi umthetho ususuba uyisandla somthetho sesibafinyelela, sebekhala futhi bona abantu ade besenza into zokuganga.
Abantu abaningi ababuleweyo babugawule bebengelani ilo kutshengisela lo dlame olube khona. Abantu abatshayayo izalukazi lama heku bebengelani lokwenza lo dlakela okhuluma ngalo, kambe bahlukunyuzelwana abantu sokuyikukurawundi yini?
Ikuthi khonoko kwenzakalayo njengoba kathesi abanye omunye layo uyabenika isicicele lakhe leyo lodaba ukuthi kwenzakala lokhu, kwenzakala lokhu. Kodwa ebantwini bonke okwenzakalayo ukuthi ngiza kunika isibonelo esithile. Abafana abanye ade bengitshela besebekobulawayo bethi kade bezama ukuvikela indawo eziyukuthi zingaluthwa, kodwa basuke bebaleka bejikijelwa ngamatshe betshaywa, bathi balimele labo bantu ade besenza khonoko. Kodwa ngokunjalo izinto ezinjalo azikhulunywe. Kukhulunywa ukuthi amapholisa athe esenza kumbe amapholisa othi ezevikela abantu baba ukuthi izalukazi ezinye zacela sezihlukuluzwa kumbe lamaxhego ehlukuluzwa. Kodwa emumeni okhona on the ground ukuthi umuntu akhitshwe emoteni yakhe etshiswa imoto ukuthi uya ngaphi, wena uya ngaphi, asomthetho lowo njalo. Nxa sebedingakala abantu banjalo sokungasafa nabanye abantu abangalacala khonaphana phakathi.
Uhulumende ezama ukuzivikela izolo uthe amasotsha la abulala abantu ambetshaya abantu izigebenga eziintshontshe amayunifomu amasotsha lemibhobho okungamanga nje asegcekeni babugawule. Kambe bakhona yini abantu abangakuthemba lokho?
Ikuthi ezintweni ezinjalo kungameli kwesinye isikhathi kumele abantu banike isikhathi ukuthi bacwayisise ukuthi akula yini ukuganga okuthize sokungenela abanye abantu abangayisiwo nabo bomthetho sebesenza into ezingayisizo ukuthi uyagcina kungcolisa uhulumende. Kwesinye isikhathi isandla sokuganga, isandla sesithathu singabe sesikhona khona bentweni lenezi.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF. Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumaigobe. Kuliviki siqhubekela phambili ngengxoxo esiqale ngomnumzana uJosphat Mzaca Ngulube. UNgulube ngumunye wabatsha ababetshengisela kobulawayo ngeviki edlule. Masihambeni kuye siyezwa okuningi. Josphat, ngiyakwamukela kuhlelo lwabatsha, unjani?
Ngiyaphila, kunjani baba?
Hayi, thina siyaphila. Ngilethemba njalo lokuthi abalaleli labo bayaphila. Masiqhubekele phambili ngengxoxo yethu. Sibone uhulumende esecitsha ubulembu bokuxhumana ngeviki edlule. Kulabantu abaningi abaphila emazweni abangelalo ulwazi oluthile lokuthi kahle kahle kuyini okwenzakala ekhaya. Awusitshela ukuthi wena njengomunye obekhona etshengisela labanye abontanga ubone izinto ezinjani?
Ekucitsheni kwabo ubulembu esingathi bavala into esingathi ngesilungu iWhatsApp, bevala into njengeFacebook. Bekuyisikhathi lapha kade besehlisa khona amasosha, bebisa amasosha ebantwini ukuthi azotshaya abantu, kungabi le ndawo lapho kuzatshengiswa khona abangakhitshiya kwamazwe. Ngoba umongameli wethu engumuntu ohambe emazweni egijima ethi udinga uncedo ukuthi ancediswe ilizwe lakhe lithuthuke kwezomnotho. So ngokubona kwami abantu laba into abayikhulumayo bakhuluma olutho oluthile besenza olunye oluyali, ngoba yena uthi iZimbabwe isikhululekile kwezamabhizimusi, njalo iZimbabwe isilozibuso ukuthi umuntu ezenzela intando yakhe esingathi idemokhrasi. Kodwa leyo demokhrasi kayikho, kutshengisela ukuthi bona vele laba bantu kabatshintshanga from ubukhokeli bukamgabe. Asikuthandi okwenzakalayo, njalo nxa sizwa ihungahunga lolu mkhankaso lo kawuphelanga. Abantu babona ukuthi abantu abaselakudla ezindlini zabo, sebethi abantu abayidinga ukudla, bathenga ukudla kube kuningi. utshengisele azaphenduke umnangagwa usukela ngomvulo abantu baqhubeka ngomkhankaso ngomvulo lo esiya kiyo. Mina ngesifiso sami ngisifisa ukuthi abantu bayenze ngokuthula ngoba besijile ukuthi ngasibanike incwadi elezikhalazo zethu sifunani xa bengihle ukuthi bayiphendule ngemva kweviki. Selisukuma sonke abantu siyehlala emahofisini egovernment kodwa abantu engilutho ukuthi abantu abakuvuzanga baphathi kakhulu into enzokulutha bethathela abanye babo betshontshile abanye babo ngoba labo bahluphekile abafoti bona laba bakubhizimusiisimo kuyafana lohlupho esihlangana lalo.
Hayi, siyakuzwa mnumzana. Njengoba eningi labantu bagana unwabo bakwatile bazondile, ubona ngani bakhangela ukumlalela na uhulumende angathi okay wonke umuntu masihlale phansi sixoxe ngobuningi bethu?
Ukuthi izano yonangwayo sikumelele khona lokho. Izano kayikazwelo, abantu bezano kabalaleli njalo abantu bezano kabala nembeza ngakhala into abazenzayo. Sikumelele kwikho sikufunayo. Yikho ngitshilo nezolo ngisithi sidinga abakhokheli abamela abantu. Khaso nje sifuna abakhokheli ababeka eceleni ubukhulu babo lobukhokheli babo lezikhundla zabo abaziphathayo balalela abantu ngoba into le iyakhathana. Umnangagwa ngakhangela sengathi into ephelayo kayiphelanga khonoko kwenzakeleyo kutshengisela ukuthi abantu babuhlungu. Imbiza vele ibiboyila ibivele ibhoyila yena wafaka isandla ngamafutha akuzondelwa ngamafutha kuphela ngoba vele imoto zakhona ezabaningi ngasilazo. Sho into ekhona lapha yokuthi yonke into nje elizweni kayimanga kuhle.
Gqiba uhlelo Josphat.
Engingakutsho ukuthi umuntu wonke futhi abekwazi into lesesiqalile njalo sayitini iyaphambili. Engingakutsho ukuthi abantu bakithi asekele nini uDlame zasithandane nini. Asilwi lo muntu. Silwa lobukhokheli obungayisibi, ubukhokheli obungalaleliyo, ubukhokheli obungalandaba lo muntu. Sizama ukuthi sikhumbuze amadodana aso afake unembeza. Sesiqalile into yethu asibuyele emuva. Asekeleni uDlame ubusela singajojile abanye abantu. Siyaphambili ngento leyi ngomvulo siyaqhubeka. Abantu abathenga ukudla kube kuningi ngomvulo siyaqhubeka. Sesikuqale sibuyele emuva. Nxa kuboshwa wonke umuntu uzaboshwa, amajele vele enzelwa abantu. Mina nginje lami amasosha abuyile ibhodi ejwele impopo endinga sithi bafuna komzathu esizinda. Kangesabi ngoba vele kufana lokuthi ngisempini ngidla nzima. Kuzima yonke into babhodi even ekusemele bebhoda bengidinga ngempopo amasosha ale uniform. Esibadinga komzathu abantu baningi besizinda babonile kopane le ndinga. Bethi namdiri besithi yini engikokhela abantu.
Hayi Josphat, ngikuzwile kahle, ngiyabonga kakhulu ubhuti wami ngokungena kuhlelo.
Siyabonga.
Mthwakazi omuhle, lapha besixoxa lo mnumzana uJosphat Mzaca Ngulube. Yini umbono wenu ngodaba lolu? Asixoxeni kuTwitter njalo kuInstagram @abigmike3. Isikhathi sami sesiphelile, asidibaneni kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection ngolwesibili. Uhlelo luzabe lokuqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9. Olivalisayo nguMike Hove ontanga. Bye-bye!
Siyabonga Big Mike, singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu silo Gibbs Dube.
Bengana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babe lobola
usenzi.
Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo siqhubeka ngodaba lwemitshado ukuthi indaba abasakhulayo bengasayenelisi ukuthi batshade. Lapha ke enkundleni ngilonkosazana Sandra Ndlovu kanye lomnumzana Nqabeni Nyanda yomkhonto Khumalo izalo zeZimbabwe esidlala kule South Africa.
Okwakathisa ukuthi kuvele abantu lapho ngenza noma bengayazani behlangane khona lapho cathini ethandana ukuthi bekwazi umuntu umama lo engikhuluma la uvela kuphi ungumuntu onjani ukuthi lawe la mama uzile ithothi kambe umuntu lo ongubaba ongumuntu onjani uphila impilo yobani. Umuntu uzelahle avume nje engaziki ithuba lokuthi abantu bafundani bayazani. So vele sokuzokunzima kakhulu.
Singathi vele abantu Khumalo akusela ndlela abangahlangana ngayo ngaphandle kwakhona ko-WhatsApp lo Facebook o Instagram into ezinjalo vele ayisekwenye indawo phela.
Ngokuvama kolwazi sokufike ezingeni lokuthi abantu sebesebenzisa kakhulu indlela zokuxhumana emoyeni lezinkundla lezokuxhumana ukuthi zame ukumisa indlela yabo. Kodwa ke indaba isekuthini kumele ngazi ngathi ukuthi kanti wena ukhule njani ungumuntu onjani. Kumele ngazi ngize ngithole mhlawumbe ngithole ulwazi oluthile ngawe kwabanye abantu mhlawumbe abangane noma izihlobo zakho. Lokho akusenziwa babuduwe. Namhlanje abantu sebesebenza kakhulu i-technology ukuzama ukuqhuba imichato noma imizi okuyikho futhi ozokubulala imizi yona leyo abantu esizama ukuthi siyake. So i technology nxa siyisebenzisa ngendlela engaqondanga yikho lapho eba lomthelela omubi khona kakhulu, kukanti yona iyasinceda ekuthini senelise ukuxhumana labo seduze abantu abaseduze labakhatshana. So buya ngokuthi i-technology soni yona siyisebenzisa njani ekuthini isinikeze ukuqina kwemizi noma isidilizele imizi.
Ye Mandlovu, nxa usungathi-ke ungatshela abantu ukuthi pho-ke ukuze uzuze ijaha kumbe intombi elungileyo kumele uye ngaphi?
Abantu bezibe nemizi eyakhekileyo engaba le ngqubekela phambili kuyomele ukuthi uma umuntu uthatha umuntu omaziyo ukubona ukuthi umuntu okhulele ngaphi, hhayi umuntu ongamaziyo ngesikhathi esincane selihleli lonke anazani ukuthi indoda isuka kaphi ukuthi ungumuntu onjani. Into eqakathekile ukuthi abantu bayazani bazile isikhathi, hhayi into zokugijima ukuze bebe nekusasa enhle.
Ye kodwa nxa ukuthi uhlale Soweto usanda ukufika khonapho umuntu uzambona njani lokuthi ukhule kanje wenza kanje? So kumele uze ubuze omakhelwane, kumele wenzeni?
Ngeke sizwanane kuyabe ezangihlupha kusasa, kumele ngicabange kusasa lami ukuthi lizoba liziphi, hhayi ukuthi ngijahlezi ngibathi ukugijima isiku.
Baba Khumalo,
engingakutsho mina ikuthi ngizwa nika nje umzekeliso kancane ngami ukuthi ngesikhathi sokumele ngithathe umfazi ngisuke lapha e-South Africa ngabuyela ekhaya ngayadinga ngisekhaya umuntu ngafunisisa ukuthi kathi lo muntu lo sibe sesilesikhathi nje singathi siyezwana kodwa sihlala nje sixhumana kuwhatsapp la ngapha, kodwa-ke ngahamba ngadingisisa ngayo ukuthi ungumuntu onjani, ngenelisa yini ukwakha umuzi la. So engingakuxwayisa kakhulu ukuthi yebo abantu bangahlangana e-South Africa noma kuphi bathandane, kodwa-ke akufunisise ngaye i-background yakhe ukuthi kanti ukhule njani, ungumuntu onjani, ngoba abantu bayakwenelisa ukufihla ama-characters abo aweqiniso umuntu akuvezele izinto angazenziyo vele vezethi nxa selihlala lonke abe sekuvezela ubunguye bakhe, and kuyabe sokunzima ukuthi lize lehlukane kodwa besigcine sibona khona abantu sebebulalana sokusiba njani njani. So engingaxwayisa kakhulu ukuthi umuntu nakhona lihlangene elizweni lokuhamba, kodwa zamani ukuthi lithole i-background yomuntu munye ngamunye noma yindoda noma ngumfazi emakhaya kakhulu.
Ngithathelela ithuba ukuthi mbonge ubaba unqabeni Nyanda Mkhonto Khumalo, isizalwane saseZimbabwe ukhona ngaleke kwele South Africa. Mbonge njalo unkosazana Sandra Ndlovu, laye uhlala kwele South Africa. Mandlovu, mbongele kakhulu mama.
Nami ngiyabonga.
Ye baba Khumalo, ungathini lokusasa?
Baba Dube nje sonke isikhathi hleli sisonke, ngiyabonga la.
Woliva lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilalo
babe lobo logogo
wenziwe
kangele zinyezi.
Siyabonga Gibbs ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu ntungameli, nami ngiyamukela abalaleli bethu namhla kusile.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje bengifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ukuba sinanzelele ukuthi uNkulunkulu wenza ukuba zonke izinto zisebenzele kokuhle. Lapha ngikhangele kwabaseRoma chapter 8 verse ka-28 uPaul uyaloba lathi esithi siyazi ukuthi kukho konke kusebenza okuhle nalabo abamthandayo uNkulunkulu ababiziweyo ngokwecebo lakhe. Ngesikhathi esiningi nxa abantu bengena enkingeni ezehlukeneyo kumbe ngathi esimeni esehlukeneyo endaweni ezinhle endaweni ezimbi okulokukhala okulokuthaka ikakhulu thina abantu nxa singena singene kakhulu phakathi kwendaba ezinzi kumbe sihlukulezekile kumbe kube lemfa kumbe kube lomonakalo siyakhangela kuzo zonke lezo zinto sicabanga ukuthi kati vele uNkulunkulu ungaphi kulinto kumbe uNkulunkulu usesishile kwenza isikhathi nangizwe labantu sebekhomba imine kuNkulunkulu ukuthi ngabe uNkulunkulu nxa evele khona indaba into enje yenzakele ngifunta okokuqala sinanzelela ukuthi siphila emhlabeni owileyo umhlaba lo awusuwo lo mhlaba uNkulunkulu ayewudalile ekuqaliseni kungangena isono ukungena kwesono lapha emhlabeni kutho ukuthi izinto zonke zawa izinto zonke zaba nodonsi lwesono phakathi kwazo ngakho-ke kuyenzakala izinto eziningi abantu abesidala apha nguNkulunkulu kwesikhathi esiningi lelo ngaso uNkulunkulu kodwa kuyisitha esiyiso esihambahambayo lapha emhlabeni kodwa-ke ngifuna ukuthi abalaleli bami namhlanje ntambama sinanzelele ukuthi uNkulunkulu nxa ekhangela impilo zethu nxa uNkulunkulu ekhangela amazwe ethu yena ulomfanekiso omkhulu kakhulu owedlulo wethu angathi ufanana njengomuntu oyabe egade i-helicopter okwanisa ukubona indawo eziningi isigaba esikhulu antsho njalo siyakwazi ukuthi yena uNkulunkulu uyazi isiphetho sendaba indaba ingaqalisi ngakho-ke uNkulunkulu kulezi zinto ezenzakalayo uNkulunkulu azihlanganisayo-ke lezo zinto ukuze ekucineni nxa sesingale sinanzelele ukuthi ubehlanganisa konke ukwenzela ukuthi isiphetho sento leyo kube yinto enhle singakhangela udaba lukamose ukuthi ekuqaliseni nxa sasimbona umose engumntwana olahliweyo kodwa sinanzelele ukuthi ekucineni umose ugcojwa yindlu kafaro ekucineni umose uyamsebenzisa ukuthi akhulule abantwana basegibhithe nangumuntu adelahliwe nangumuntu osengumkhuphuthi ngakho-ke impilo zethu nazo zinjalo mnenye izinto esihlangana lazo cabanga ukuthi yonke into isiphelile kanti uNkulunkulu uzathi uzayenza ukuthi kuhlume okunye okutsha okuhle okuzasimangalisa sonke ngakho-ke bengifuna ukukhuthaza-ke abalaleli bethu namhlanje ukuthi singadangali singalahli ithemba uNkulunkulu uyasebenza impilo yethu ifanana njengekhekhe siyazi ukuthi ikhekhe kuyahlanganiswa amaqanda kuyahlanganiswa sawudo kuyahlanganiswa flawa kuhlanganiswe konke lokhuyana kodwa kungaphekwa kufaka emlilweni kuba likhekhe limnandi kakhulu ikanti ungazama ukukudla konke lokhu kungahlanganiseki kakuhle akubi mnandi ngakho impilo zethu zisahlanganiseka amazwe ethu asahlanganiseka kodwa ekucineni siyakwazi ukuthi uNkulunkulu uzayenza ukuthi yonke into isebenzele ebuhleni bakhe
akuyiphethe mfundisi
ukuthandaza kulabantu abangikhaya abangezwa kuhle abantu abadangeleyo abantu abasezintolongweni endaweni ezehlukeneyo siyathandaza ngegama likajesu ukukhosi likhuthaze uNkulunkulu bambathinte ubaphakamisa imoya yabo ukuba yonke into abayedlula kiyo isebenzele ebuhleni bakho ukuze uNkulunkulu bambele ngabantu labo ababizele icebo lakho elizaphumelela ekugcineni siyazi ukuthi wena wanqoba ukufa wanqoba izinto esisiphambano wanqoba izinto eziningi nalokhu abantu abahamba phakathi kwakho uzanqotshwa nguwe siyathandaza ngegama elingaphezu kwawo kamagama likajesu kristu amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
lami ngibonge kakhulu abalaleli inkosi basize
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo silethemba libusisekile ngombhalo kamfundisi
Munyu mama wayefelwe Ingane yakhe kwakubuhlungu Wa dangana toke yazi wambuza wathi mama Uhamba njani Weyazi munyu mama wayefelwe Ingane yakhe kwakubuhlungu Wahlangana toke yazi wambuza
Uza wathi mama Abe kwenze njani Tena wapendula wathi go onge uhamba
manje
Wapendula lo mama wathi go
Shongwe ndikhuphuka sishayela abantu beZimbabwe abasosizini abanye ababulawelwe izihlobo labangane labantwana sithi duduzekani ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili umongameli Mnangagwa uthi usephenduka ekhaya njalo kasayi emhlanganweni weWorld Economic Forum Kwanele mthwakazi omuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past six ekuseni. Asibeni sonke olivalelisayo ngontungamilinkomo. Matukanduna bafuphatile.